So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-6 Mbimbitho 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lwabathengisa esitaladeni sika-5 Avenue koBulawayo ababikwa bengabebandla leZANU-PF bevela kwezinye izigaba zelizwe lokhelu sidla uBhedu.
Abanye ba ngabe iqembu leZANU-PF sibili abanye njalo bese emaqembini amanye athiyeneyo agoqela bona labana OTBC omthwakazi ozaphu.
Ibandla le-CCC liyakulandula ukuthi kula malunga alo lawo athengisa kulesi sitalada.
Akula malunga e-Citizens Coalition for Change ku-5th Avenue, into ekhona ukuthi abantu bakhitshwa.
Kwezemelika, kambe umongameli Joe Biden engaba eqhuba kuhle umsebenzi na?
Mina mbona ngathiwa umnumzana Biden is doing a great job.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lwabathengisa esitaladeni sika-5 Avenue koBulawayo ababikwa bengabebandla leZANU-PF bevela kwezinye izigaba zelizwe lokhelu sidla uBhedu kulelo dolobho. Abanye abantu laba babikwa belala esitaladeni lapho abangcolisa khona ngoba kungela zambuzi eduzane. Abantu laba babikwa bebhadalisa abantu njalo bebhalisa ukuthi bavotele kuward 1 eyiyo egoqela inziki yaleli dolobho. Kodwa isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma ulandule ukuthi laba bantu bathunywe libandla leZANU-PF.
Izizalwane zelizwe lethu laseZimbabwe bahlangene khona phana abantu bangkhona abanye ba ngabe iqembu leZANU-PF sibili abanye njalo bese emaqembini amanye athiyeneyo agoqela bona labana OTBC omthwakazi ozaphu abanye njalo yilabana vele abangayenziyo okwamabandla. So kunzima ke ukuthi uthi abantu abathengisayo emgwaqweni ngabantu bethu abeZANU-PF kuphela. Njalo futhi siyakwazi ukubana i-council yakithi lapha koBulawayo yavala indawo lapha ababevele bethengisela khona indawo yasegodini. Sokule minyaka ethize nawo kulokuthi kuyalungiswa kuyakhiwa. Pho-ke ukuphuza konokwana sokusenza abantu becina bengena ezindaweni ongamelanga bebekhona khona. Ngakho-ke kuyadika ngalo bana ngabe i-council yathatha isindaba le seriously lalaba abantu bangkhona yabona ukuthi ayithela khona ikhampani yangkhona nxa ngayiphamba nisi emele ilungisa egodini laphana bakwenze ngesiphazima baphangise ukwenza ukuthi abantu labana bathi barelocate bayongena kwalaphana egodini bathole indawo yokusebenzela esemthethweni. Kodwa ke noma kunjalo futhi bona abantu kakumelanga bephula imithetho ngabomo ngoba thina njengebandla leZANU-PF libandla elifuna ukulandela umthetho njalo elifuna ukwenza izinto ngendlela yomthetho. So akusiko ke ukuthi kona kulokuvikela ukuthi izokwenziwa ibandla lethu kumbe abantu abanakumbe sebengabethu. Njengoba ngitshilo ngabantu abayizidalwa zalapha eZimbabwe abalelungelo lokuba ngama-members of any political party engabe ikhona. Kuphinde kube labanye vele abangangeniyo nalezi zepolitiki labo yabathola futhi khona pha.
Ungasitshela ukuthi kuliqiniso na ukuthi abantu laba kuthiwa gabaveli koBulawayo kumbe ezigabeni eziseduze khonapho ngabantu ababuya bezolala emgwaqweni lapho abathengisela khona, kuliqiniso yini
lokho? Lokhu sesikuzwile kukhulunywa ngabantu abathiyeni bakhona sibili abanye ababuyayo bevela kwezindawo befike bebuya bezothengisa izinto zabo lapha ekobulawayo cele sikubona ubana abanye babuya bebela magonyeti awembambayela amagwili into ezishini ezinjalo nje babuye bethengise abanye ngalaba nafika bethengise bephinde bebuyele kodwa abanye bangikhona sebaze bagcina bahlala khonapha baba izakhamuzi zakhonapha kobulawayo konke lokhu kukhona sibili kuyenzakala njengoba nje iZimbabwe ililizwe elikhululekileyo bana umuntu angahamba ngaphi langaphi kodwa isixwayiso mina enjalo ukuthi yona ngithi yona banike sona ukuthi nxa lifikile phela emzini wabantu fikani ngesihle lifunde okwakhonapha emzini labo elifike khona lihlalisane labantu bona labo elibathole bekhonapho hatshi ubona lifike selicine lifuna ukugada phezu kwamakhanda lapho liyabe seliseli wrong ngiyabazonda abantu nxa sebefikile benze njalo wabona yiba sebefuna ukugijima sebefuna ukuma bebe ngabo councillor sebefuna ukuma bebe ngabo MP balezo ndawo kodwa bechiye izigaba zabo khonokwana yiko kugcina kusenza ukuthi kona i-development ingabi khona ngoba laba bantu babengela interest yaleso sigaba lapho abakhona interest yabo iyabe isemuva emakhaya lapho abasuke khona.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye kumaviki amabili adluleyo amapholisa kamanisipala wedolobho lakobulawayo ake azama ukuxotsha abantu laba kodwa kwaqhamuka udlakela kwalimala amanye amapholisa acine esebenzisa imibhobho elenhlamvu zamarabha. Amapholisa ayithoba munwe munye abotshwa ngemva kwesehlakalo lesi esetheswa icala lokufuna ukubulala. Kodwa ophethe isikhundla somgcini isihlalo wabatsha kubandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo uthi amapholisa la abanga ayetheswa icala leli abalenzanga icala leli ngoba abakwenzayo kusemthethweni kungafani lokuthi basebenzise inhlamvu ezibulalayo njengalokho kwenziwa ngamasotsha eHarare.
Amapholisa awekhansili lawa ayethisha umlando ukuthi badubula amavenda awezanu PF using what we call ama-rubber bullets yekuqinisa ukuthi lokhu kwayenzakala proportionately ngesikhiwa ngoba into esiyikhangelileyo thina sisebenza sizikhangelele ukuthi umthetho usebenze without what we call selective application of the law. Amapholisa awekhansili adubula abantu baku 5 Avenue angamavenda awezanu PF sokuthela abantu abaku 5 Avenue when they were declared as illegal vendors bazinika indawo because ngabezanu PF and njalo that's why libona amapholisa lawo asekhisa umlando akowe attempted murder because they dispersed abantu bezanu PF. Aso ukuthi ilizwe leli libopha amapholisa ngoba basebenzisa izikhadi ngesikhathi esingayisizwa hayi bayethisa umlando simply because kwadutshulwa amavendi awezanu PF abangekho emthethweni lapho abathengisela khona abayibo abafakwa ngabantu bezanu PF okungekho emthethweni according to the Urban Council Act. Uchairperson weNeanda district owezanu PF wazwakala address amavendors on the day in concern ukuthi akula muntu oxotshwayo go back and start do your business as usual u 5 Avenue as if that area is designated for that business. Encourage abantu incite violence yiyo okumbe okulicala elikhulu eZimbabwe abanye abantu babolele esithokisini for inciting violence abezanu PF they are not. Thina njengemthwakazi the Republic Party sithi lokhu igugura kundikithi ngoba amacala ayiwo like lokuyana okwayenzakala eHarare usosha elaguqa 45 degrees lidubula abantu alizakele liyanjiswe ecourt alizakele libotshwe up to day but abakithi abayibo abayenzi into eyayisemthethweni ngoba amavenda ayesejikijela eyala iresist umthetho owe city council kumbe umthetho welizwe just because bona ngabezanu PF they are untouchable yikho kwenza ukuthi amapholisa angu-9 awe city council yakobulawayo 80 from lando uyatemtek murder which is unconstitutional and i council izasebenza njani nxa izanu PF isithi yona ayikwanisi ukubotwa kumbe abaxotshwa wherever they designate themselves according to the law. So thina sithi lokhu loku yikusi vimba loku yikupinda indlela zonke eze grand plan ezo ungendezela abantu besiNdebele ezo ungendezela abantu bakomthwaka from Zambezi to Beiti Bridge.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla somgcinisihlalo wabatsha kubandla le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhinga. Njengoba i-Studio 7 ingakhethi hlangothi, siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithani Chirodza, yena othi ibandla le-ZANU-PF lifuna ukugcona nje ibandla le-CCC phezu kodaba labantu la abathengisa esitaladeni sika 5 Avenue.
Akula malunga e-Citizens Coalition for Change ku-5th Avenue. Into ekhona ikuthi abantu bakhitshwa, izalukazi zethu ezakontuthu ziyathunqa zavela zakhitshwa, kwathathwa abantu abavela ngaphandle kwabulawayo, vele abantu abatsha. Thina sasikwazi ukuthi ubulawayo uyagcina osikhulile, sikwazi ukuthi ubulawayo uyagcina intandane. Kathesi into eyenzakalayo kubuya abantu abavele abangela ma-address kobulawayo. Uzananzela ukuthi ungahamba kathesi ebusuku ku 6th Avenue uzananzela ukuthi abantu bayabelele esitaradeni khona pha ngoba abalazi indlu kobulawayo. Abantu labana balala esitaradeni ngoba iZANU-PF ifuna ukuthi abantu labana beregister ukuvota ku ward 1, bafuna ukuthi bethathe ward 1 beyenze eZANU-PF. So iZANU-PF yabiloku ibuthelela amavenda ku ward 1. So sikhuthaza abantu abasekelayo bonke abafuna inguquko elizweni ukuthi behambe beregister ukuvota ngoba kuthange bekulamasoja, indaba yangkhona siseyangenelwa lamabutho. Yikho phela bencitsha i-opposition laba abaphikisayo i-voters roll, ngoba i-voters roll liyana siyinto yamabutho.
Ungasitshela ukuthi liqiniso na ukuthi abanye abathengisa o 5 Avenue ngamalunga ebandla lenu?
Lawo ngamanga aluhlaza joko. Into esisenzakala kuntuthu ziyathunqa ikuthi abantu bezana ibasebenza i city council ibasebengumsitheli. So abantu abathengisa laphana ku 6th Avenue lo 5th Avenue ngamalunga eZANU-PF, ngoba ukuze tholela indawo yokuthengisa kumele ube le card le ZANU-PF. Kwathi ngemva kwe-COVID satshela amakhansela wona la alandela uMonsora, sabatshela sathi lingakhipha abantu, bona bathi kuthiwa uhulumende uthe khiphana abantu. Sabatshela sathi silezalukazi zethu ezakontuthu ziyathunqa ezivele ezithengisa khonapho, lingazikhiphi, bona bathi balandela umthetho we-COVID. Nasasikwazi ukuthi bengavele libakhiphe kumbe bengavele bekhitshwe. Into ezakwenzakala ukuthi kuyafakwa abantu beZANU-PF. So kwathi sokusiba lokhetho luka provincial chairperson oweZANU-PF, yikho esabona abantu abaningi abangahlali kobulawayo sebelethwa sebelethwa ukuthi bezothengisa ezindaweni zonezo. Abantu labo basaqalisa ukubona songabantu vele abaphethe amakhadi ezanu-PF begqoke impahla zeZANU-PF. Laba abachoyo ukuthi kuthiwa ngamalunga akusela lunga le u-CCC vele ayila muntu lapha, ngoba bonke abantu ababethengisa lapha sebakhitshwa. Sokulabantu abatsha beZANU-PF, njalo iZANU-PF ihamba ithatha izimali ebantwini laba. Imali izokuthengisa ezamabhey azisahambi kumsitheli, imali esezihambe ezikhwameni zabantu beZANU-PF. So esingakutsho ngesikhiwa yikuthi yikhu ku-City Council.
Lo ke ngumnumzana Swithani Chirodza, isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe i-inflation sehle saya ngaphansi kokuliqanda, u-minus ngesilungu. Kutsho umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube etshela leli phephandaba. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umanisipala wedolobho lakobulawayo uke wavula amanzi okwamahola amane nje kuphela ngemva kokuwavala okweviki yonke. Umanisipala walelidolobho uthi ukucishwa kwamandla kagetsi lokhu yikho osekubulale imitshina yempompi ezidonsa amanzi. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Thakazo omuhle livuka njani njandonke, hayi siyabonga. Ngicabanga ukuthi abantu beZimbabwe bonke laba abarejista abantu abatsha balungiselela ukuthi ukuvotela i-GPC balambele ukuthi bathole uhulumende omutsha. So sicela ukuthi abantu be-GPC ubukhokheli bungaphoqi abantu beZimbabwe, bangahlali begoqa izandla bathule kungabi khona abakwenzayo, ngoba manje kufanele ngabe sebele plan B ukuthi njengoba izanu isale ukwenza ama reforms sibe la iphi plan ukuvikela amavoti abantu beZimbabwe, ngoba manje ziredi sikhangelele ukuthi siyabuya sizovota. Asikhangelelanga ukuthi bazasitshela ngokuthi kurigiwa ama-election, bazasitshela ngokuthi sobe siyekhoda bebuyela komalaba futhi. Sikhangelele ukuthi bebe ne-solution yokuthi bazavimba njani ukuthi kungarigwa ukuze sithole uhulumende omutsha, ngoba manje sesikhathini esibi esinzima kakhulu. Siyabonga basakazi okhuluma ngodawu 263 sile themba ukuthi umyalo inyanga lezizayo ukhona okungcono esiza kuthola. Siyabonga ngoba silungiselele ukuyavota. Sikhuthaza wonke umuntu ukuthi abantu basukume bazimiselele onyaka, kufanele siyetshintsha isimo sakithi. Siyabonga,
siyalibingelela, siyalibingelela abantu bonke abakustudio 7 abalaleli bakustudio 7 kunye labasakazi bakhona. Hatshi bo, sesidiniwe 42 years sihamba lezana, 42 years sihamba lezana. Ilamanga wonke ukukhuluma ilamanga abakusekelayo ngabasuthayo abadlakiyo bona abakhulumayo ngabadlayo bakhona esilabo abakuzana abahawula silabo bona bahawula du abatholi nix kodwa lokhu bephethe bemfumbathi isibhakela abantu abathisha le nto abayibona abayikhangele balimazi abahambe labantu le nto abayibonayo ukuthi lapha singanceda kwini. Asingeneni kukhona okuyi-one kokuthiwa okuyi-one khokunami angangikwazi nanko kupolitiki, kodwa ngenkulumo zabantu ebazikhuluma abantu bangikwazi ukuthi bacabangani. Izanu ile abantu bayo
linjani basakazi westudio 7 mbingelele umthakazi wonke laphana jikelele. Ngifuna ukuphendula lo mama weBotswana uthi phambili nge-trips iphambili ngochamisa. Thina sisakhonta isibambane lamashona, umtshado wethu lamashona sisiye emaphethelweni. Unity akhothi kankomo lo mgabe yehlula ukuthi size sibambane lamashona, ukuthi hayi sibulala abulala abantu bakithi abadlula 40,000. So thina uthi singekele ukuthi sithole umthakazi wethu ubana kulo mama weBotswana uthi phambili ngochamisa. Umthakazi uzobuya kuphela, uyathanda kathanda umthakazi uzobuya kuphela. Ngiyabonga abasakazi ngokuhlala seSouth Africa igama ngobheka impilo nyati.
Njani siyabonga inyuzi. Siyabonga, khuluma ngodawu 263. Hayi siyabonga, senazelele ukuthi abantu abatsha banazelele ukuthi iZanu PF iqembu lemgulukudu gulukudu ecabanga ukubulala abantu kuphela, akulanto abayicabanga. So abantu abasasele esesinenkinga labo ngamakhehla lezizalukazi emakhaya, abalokhu berojwa ngesikuba, kodwa abantu abatsha kudala baphuma iningi labo lale igengi le engafuni ukuyasebenza ehlale kubelokhu iphiwe imali okuthenga intshengo emakhaya. Konke lokhu sikubhekile. Kodwa ngicabanga ukuthi abantu abaningi abarejista manje balungiselele ukuthi bathole uhulumende omutsha, i-TRC, bavote ngobuningi, sike sitshintshe uhulumende, khiphe imigulukudu lezigebenga ezilesibindi sokuthi zikhiphe umculi esteji oyinkidingi ngenxa yokuthi ukhuluma iqiniso izigebenga. Siyabonga, siyabonga ukuthi lo studio 7 ukhiphe indaba zonke ezinjalo. Siyabonga wasakazi.
Sakazi omuhle lani lonke balaleli kulapho ku-studio 7 okhuluma ungusiwa likhulu umfana kanyoni. Ehe, hayi sakazi siyabonga kakhulu. Ngibonga engengezwa lapha ubize indoda ehlaziya ezepolitics ekhuluma iqiniso ngeqembu le-TPC. Asilizondi leli qembu, kodwa-ke into esizondaka ngamanga kambe la madoda abhoda kuphathole ukuthanitha azowina, ngoba uma uhamba emakhaya ukhulume ne-TPC endaweni zemakhaya deep bakutshetha sifuna ukuzwa lokhu, ngoba laba abantu bahambe kusuku befike efamapost kuphela okusena kuthola ezihlahleni bahamba nje abathakathi abaqonde ebantwini wabesaba uyabona ukuthi abantu bazobaxotsha. Ayikho le nto ekhulunywa ngulobo wa Makadera hayi usho ukuthi ufuze umkhulu wakho namanga lo uthi wathi wabona uTrump lo uthi wabanuchamisa na iqembu liyana alilayo into elingayenzela abantu bezimbabwe eqinisweni vele akaze lenze lutho opposition liyana yabona iqembu elingathi lingafaka umfutho ngisho laseparlamenti lasebantwini nje ikakhulu vele abangapha mina ngikhuluma abantu besindebeleni ngoba vele already i-country really divided musi ngoba kwenzakala ilutho ezindebeleni into zonke zenzakala eHarare so ngikhulumela ukuthi abantu bevotele MRP bonke abantu bebengapha TPC mafuna ukulalela amanga uvotela amanga aqhubekwe khona kodwa ke izani ekhaya abantu bakithi lihlale phansi silungisene indawo ikhona indoda emileyo ebiza ayamemeza ichumayela ivangeli lokuphenduka ukuthi abantu beze ekhaya umqondisi weMRP sizani sonke sisupportele umuntu uyakudinga nami uyangidinga hayi bo TPC ezani phephe ukukhuluma ngayo bese yazi izinto zayo TPC hayi into esilindile ukuthi idliwe inkinga igama futhi ngoba into abayaziyo sebathintsha ka 20 amagama bathintsha futhi manje bayagcina sebezibiza bathi beyinato
Studio 7 Studio 7 lapho ngapho ngase America linjani hayi thina siyaphila banjani bonke 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 bathethele zindaba sithi zindaba zinandi hayi siyaphila hayi kele sibili wonke lusile hayi siyabonga bakile sithile abantu bamlima siyabonga likwenzayo amsinzela umuhle kakhulu hayi simbone nje umbone njani ukunanapha hayi kuyahamba kuyahamba kuyakhilisa ulinyalongani kuze ya asiraphumelele nankhanyele nankhanyele kuze kuphumelele hayi hayi bayenza ngoba hayi inkomo vele nawe ihlaba ibulale iyaqhatha wesiqhatha balunga nkomo lokhu ngikhumalo lokhulumayo ngikhumalo lokhulumayo siyabonga siyabonga sebozisiphesiliya indaba zethuzuar Thunder, 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 thunder. Sikakhulu hayi kuhle siyabonga. Siyabonga madwa.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo uphatheke emkhosini wokukhumbula isehlakalo sokutshaywa lokubulawa kwabensundu ngamapholisa edolobheni leSelma e-Alabama ngomnyaka ka-1965. Leli lilanga liqakatheke kakhulu embalini yelemelika ngoba ngemva kokutshengisela lokhu okwakukhokhelwa ngumuyi umnumzana Martin Luther King Jr. lenye inkokheli yabensundu yikho okwabangela ukuthi owayengumongameli umnumzana Lyndon Johnson avume ukuthi abensundu baphiwe imvumo yokuvota. UBiden ufole labalwela ilungelo labensundu bahamba phezu kwebholoho lapho okwachitheka khona igazi. Kusenjalo, amanani awethulwe nguhulumende welemelika atshengisa ukuba umongameli Joe Biden usesungule imisebenzi edlula izigidi ezilitshumi lambili, i-12 million, selokhu waqala umsebenzi kuminyaka emithathu edluleyo. Amanani la akhomba ukuba lokhu akukaze kwenzakale selokhu kwedlula iminyaka phose engamachumi ayisithupha. Lokhu kwenzakala lanxa umnotho welemelika uke wahlakazwa lubhubhane lwe-COVID-19 ngenyanga ezilutshwana isanda kwedlula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Bonama pandits bathi has never been done in 60 years. Singakhangela futhi kulama bill apasiweyo anjenge Inflation Reduction Act, insulin, lamanye amaningi okuncedisa abantu abakade belezikweleti zokuhamba esikolo, ukuthi ba write off zona lezo zikweleti, ngoba abantu sebeqamuka ngendaba zokubhadala imali eziningi ezikweleti zesikolo, ngoba ngama interest angkhona abengapheli. Kade kulabanye kade balama school loans from the 1960s and 1970s, ogogo labanye abahamba emsebenzini ukuthi izimali zangkhona zazingabhadaleki. So ukuzikhansila kade kuyenziwe nguBiden, ama-court angakangeni phakathi kwendaba yangkhona, was very helpful futhi nge-positive indication for the economy, ngoba abantu baye besebele mali eyokusebenzisa kwezinye izinto in terms of investment or ukuthenga new things in the economy.
Kodwa nxa ukhangele wena ikakhulu sikhangela ukubana bekulobhubhane lwe-COVID-19, kuyatshengisa yini ubuciko obenziwe ngumongameli Joe Biden ukuvuselela umnotho sivela kusikhathi sona leso?
So mina mbona ngathiwa umnumzana Biden, he is doing a great job, ngoba sikhangela laphana kulo mongameli Trump, sase sabe ukuthi hayi kwakuzaba lempi i-World War 3 anytime, ngoba kwakule new things every day being said by the most powerful person on the planet. But hayi okwakathesi, ngathiwa inhliziyo zethu sezihlale phansi for a minute, ngoba sibona ukuthi the domestic affairs ziyachisa and the international affairs ziyaqhubeka phambili ngokuhamba kwakamongameli e-Ukraine, sending a very powerful message ukuthi America, mayingumngani wakho, it's with you through and through. Ngiyabonga.
Lati siyabonga. Mnumzana Tim Muringai, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, obe khuluma esecingweni esedolobheni le-Ohio.
Ngesikhathi senguquko, kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Manai wazen zwan konja janga window mthoba konja janga window mthoba zwan konja janga window mthoba zwan konja janga window mthoba manai konja janga window mthoba zwan 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 batengu lova uthara skela kutshona mhlanya lova. Uyazi ngilisentene ya uthi kimi yena akalanda buzondlobola. Asasikile thingi yaxombola. Yonke ithabu vela ngiyabagola. Amayelo abamnyama njengeCoca-Cola. Ingabhala ngapha njengamabire enqola. Ngikhonja njanga window mthova. Khonja njanga window mthova. Zwa, khonja njanga window mthova. Zwa, khonja njanga window mthova. Manai, khonja njanga window mthova. Zwa, khonja njanga window mthova.
Uma 9 esigqibela ke uhlelo lwethu lengoma ethiwayo na ngikhonjwe njengowindi womchova. Isikhathi so singasavume ukuba siqhubeke sisonke, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ngo 7:30. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa.